Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Iqula lamazwe yaphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende we-ZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokuyibudlova obudlulisa amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azike thule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi evela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Kuyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's utterance, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandani. Bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party uMnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty yeTCC because since uEmmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba ukwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-postmortem okumele yenziwe zingcwethi ezizimeleyo. Isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tafumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethule umbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelungelo lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla le-CCC lithi uMasaya uthunjwe wabulawa ngabacuphi labasekeli be-ZANU-PF, kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana esedluleyo, futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thaku Dzwanga Dziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa kubalulekile ukuthi isukume njalo yenze, ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lolu esilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolu dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela namhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimejwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela sebenza ngayo, bengathi babamba ilahle elithisayo akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu beZimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethu lombiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho, njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo. UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi liCommission isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhale ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kulunya besithi room for improvement, ngabe sitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly, usitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Yeah, i-report ye-EU mna ngiyase ngiyibonise. So hayi, akulanto embi nge-report, ivele isobala. That is nje sivele sikhayele khona lokho. Ubuhle bayo ukuthi la ma-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation ona la afakiwe asebenze ngawo, siqhubekele phambili njengeliso.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not concerned because they're just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucebisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatsha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe siqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba limpi sibulalise abantu abaningi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabodi onjengalawo besikhanuma kusuka lezinto enzengalezi ezingathesheli amalawuli kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-super powers anjengabo-America kukhanya ngathi labo bayathethezela empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti bona nxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi oma-infrastructure kuphela nya asikuzwisisi. Kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona we-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacwezi ngoba khathe siyabona nxa i-Israel lokudiwe chama-missile khona bana eGaza kusegcene ukubona bazithulele. Sina sesihle sibona ukuthi bona bahamba le-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi kungagcina sigcina futhi kwenye i-world war yesikhathi hayi ngabanjwanga kuhle ngoba ungeza amasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bangagcina bejoyina khona bani sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwesinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ungathi silengazi esisebenza lapho sizigaye kungazethu lusimthini laba o-United Nations bonabo. Into phela engaseda into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yayo. Impilo yayo ukuze iphele sokubala ukuthi kubizwane kukhulumiswane. Kanti vela nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwe kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube cikakeze phuza hhayi sibona kungene into yesikhathi. So-ke kungcono basiyawunanzelele ngoba kuyaia kuthiwa abantu abanenzaka la macala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona bani ndleko ezibhezigela khona ba ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamizi amadisaster siwabonayo kodwa kugize kudlalisa imali kudibana nembobo dala amamisayile kudutshile izinto kudlala impahla endizelana impahla futhi izafundisa impilo yisibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhatshi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imihle impilo yala abantu bafunisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizalandalo lokudla ezimulini okuzavele DMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Umnumzana Namhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyi-sevisi nyana kunjengakhonalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Siyakhala sizabomalayitsha ikakhulukazi bafuna esilayitshe labo ochief odlozi udlozi umehloli uGilbert Mkharati Unyoni ontuthuko ochief oedson utobias kubuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa kubuhlungu okwenzakeleyo lazishi njalo esikhaya ukuthi bacebe ekulungiseni imigwaqo amagodi sitomash.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezijiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheater bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike koBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende bantaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala kuyi and mina by then lami ngangisase kuSaints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo kuSaints kuma-juniors but we used to look up to abantanjabo uRaman but waya and then uRaman wagcina esecoacha iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacha iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina esenguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi eGerman ngamjiya mina esecoacha ku-Capes naseGerman but sasilokho sizwanana and esecoacha imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know maybe it is or I don't know why but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into enganiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukubeka and if you know whatever what they're doing so khona khona lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona i-journey uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa isenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ukuthi how best can we utilize abantuanyaboRaman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyangiphatha khona kaunti ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzina ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music uCharles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula engobulawayo, asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Lichakarasekasi, uzokwetisa lati namhlanje. Asizwe imbali yakhe lokuthi uzalwa mbani.
Founder member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mahlaba Banda. Yikho lapha engathola khona igama lona leli, so ngakubona ukuthi kungcono ngiqhubekele phambili ngani ngesiko elalikhishwa ngobabami ngomsebenzi osenziwa ngobabami ekuqaleni vele, since into yakhona isegazini. Mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League civil bendlala ibhola a professional footballer civil.
Wenzeka Charles uSimon wayiqula imbube yena ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo?
Ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasekuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona. Ashona khona yikho lapho engangena khona emculweni. Umculo wami kuthiwa yi-Afro Jazz Music. Emculweni wami sengenze amadlalade amabili. Then idlalade ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa Imizwa Feelings.
The
inspiration in me is Baba Wami, the late legendary founder, member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mahlaba Banda. Then every 7 days, Wami says, I'm going to be a cover for which I have a chance of getting a once again that in my instrumentals. Then I send one which was into me, even into extra life. Man, I get the music that will last, music that will last forever, like of Afro Jazz. Music and TV, Lama videos, one can get a YouTube corner. I'm a social media English army. We Instagram is Charles Mahlaba Banda. We Twitter is Charles Mahlaba Banda. Again, Facebook is Charles Mahlaba Banda. YouTube is just search Mahlaba. Yeah, appear yonke into.
Yom to my Afro Jazz lo balaleli. Otha kamnandi uMahlaba. Unedlathe lakhe lichisayo elithi imizwa. Ngibasilaye uhlelo waza. Oza Friday namhlanje. Impela sona emnandi igama lomu yezwe lichisa sibani.
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.